Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani tulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlaka 12 Nhlolanja 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamanji kobulawayo lamhlanje. Amalunga awe committee ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele eParliament yakhuthaza umunicipal wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Umeli weJegudu West edalele eParliament njalo elilunga lebandla lezano PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNorton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izibotshwa eziyisifica munwe munye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela kukaZulu ezibiza inkulungwane ezintathu zamadola ezihlala elokitshini lenew luveve kobulawayo lamhlanje zimiswe phambi komthethwandaba kamantshi owe-Tredgold Magistrate Court lapho ezisuke zayabonisa inkundla lapho ezazifihle khona impahla lezi ezazijontshiwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuva, uMarshall Ncube, uNokthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi lamhlanje eTredgold Magistrate wobulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umtshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela umnumzana Laison Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale lamhlanje.
Ichona njani mahlabezulu? Yebo ye indaba yabo Methuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond uMashalo nokuthula uClement uSibonkosi Gumbo evidence usisasenkosi othandekile Mzizi iqhubekile namuhla singene khona eCourt eTredgold lapha kobulawayo bona besethethwa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala belempahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Iqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili siqalile izolo yaqhubeka njalo namuhla be state yona ilead ama witnesses ayo ongangokuthi kulo mpolisi obekade nguye obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa kubana baqhekeza kuChoppies ngailanga leliyane likamhla ka 16 January abantu besenza stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo istate bicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. Inspection in loco yalokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala esikhiweni sisithi i-scene of crime. Bahambe ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola mbabakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophela abantu endaweni ethize ikuphi sihambile ke namuhla lamanye amagqwetha indaba le isenziwa yimi mina ulisomncube ngilomfo wethu Jonathan Tsvangirai lo munye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube sakwenza ke lawo ma indications avumelana ke lenkundla ukubana indaba le izaqhubeka ngeThursday lapho ke sizayenza le abayibiza bayithi cross examination lapho ke sabe sesibuza ke ama witnesses estate imbuzo emayelana nalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje ngiyabona
umchuchisi uWhisper Mabhawudi uMantshi uNgoni Nduna izibotshwa amagqwetha labafakazi baye elokitshini lenew luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla kusanjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa uNokuthula Mlambo otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini ezinye zempahla ezathunjwa kochopisi zibikwa zazifihlwe ezulu khaya lami funeral parlor eluveve kubhizimusi likamniwabo wesinye sezibotshwa usisa senkosi Zulu kodwa ekubuzweni intatheli izindaba umnini webhizimusi leli umnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
amalunga awedale lephalamende awekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuze kulungisiswe udubo lokusilela kwamanzi kuward 5 eSpitskop North uAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda
amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yembuso ezabelo edale lephalamende avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale izakhamizi kaward 5 eSpitskop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi sekuyiminyaka elithumi uZulu waphiwa indawo zokwakha eSpitskop North kodwa iningi lokhu libhekane lo dubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi lezinceda ehlathini uNkosazana Duduzile Masilela yisekamuzi sikaward 5 njalo ulandisele lo mhlangano ngodubo ababhekane lalo
ama-stands awe-north esiwakhuluma ngawo asawaphiwa ngo-2009 almost 10 years now ama-stands lawo awaseviswanga awala mgwaqo awala matoilethi uwaphayipi akula manzi kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakakhi ngobuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeki akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona osekusenziwa ngabantu abantu sebesebenzisa amaphepha ukuze bayenze amatoilethi
lobanje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi impompo ezithwala ingcekeza loba imigwaqo lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuza kwenziwa umnumzana Ndaniso Mpando isakamuse Gwanda udumansipala waleli dolobho uthethe lomkhuba kuhulumende wokwakha amahlayana nje
ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu yabe sizo-adopt-a into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini uhulumende wabuya le nto okuthiwa yi-fast track yenza ohlalani kuhle garikayi kodwa ungahamba khona kuze nezo ndawo namhla uyadingiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungaphi khona phana
igula ledale lephalamende belikhokhelwa ngomgcini sihlalo walikomidi unkosikazi Miriam Chikukwa libunjwa ngamalungu alithumi lanhlanu umnumzana Mthokozi Simpofu omunye wabakuli committee ongumeli wesilobele edalele eParliamente webandla lezanu PF uthi kumgceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomansipala
kungala kukhulumisana kuhle phakathi kwama-resident lama-councillors ukuthi babone way forward ukuthi kuyini kuye lapha sakhulumisana labantu sababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kube ne-service delivery kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi ezingalamathoyilethi ngoba kudalana imikhuhlane so sithemba ngenkulumo esizenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka nge-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi ngoba amanzi yimpilo phela ebantwini water is life
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Peace Corps zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yixazulula seleseye kupheleni ngoba sele minyaka lokhu kuzanywa ukulungisa kusehlula. So sikhangelele ukuthi lokhu esivumeleneyo singakulandela sinekane izikhathi lalaba ama-residents babhadale lokhu kumele bakubhadale sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo ngaphela.
Umansipala ukukhuthaza ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa iBlanket Mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, umnumzana ukukhanya kwenkosi Mkandla yena obesetheswa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahofisini ebandla lezanu PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo. Utholakale ngelacala ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele
icala kona nabelivele lingekho ngakho ke ngizwa ngikhulekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangwa umantshi ungithole ngelacala akudliwa akugqokwa iuniform ejele yona ngokwayo ngamabhenga nje le abantu bakhona baphiliswa kwenyamazana sitshwala sejele siningi kakhulu kodwa into engekho yisitshebo umfusho wespinach lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kwamhlawumbe inkomo kahulumeni disease vele ibisiphiwa amabhantinti
umnumzana Nkanyiso Ncube namhlanje utholakale lecala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota umantshi uMafios Moyo uGwebo Ncube ukuhlala iminyaka emithathu esejele kodwa wesula iminyaka emibili esithi uNcube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo umnyaka owodwa wesulwe ngesizathu sokuthi uNcube uzasebenza ungelambadalo okwamaholo angamakhulu ayisiyagalombili lamajumi amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisi eGwanda ngimele istudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
Umeli weJegudu West edalele eParliamente njalo elilunga lebandla lezanu PF umnumzana Dexter Nduna umangalele umeli weNeton edalele ifanayo umnumzana Themba Mliswa emthethwandaba lamhlanje esithi uhlambaze igama lakhe emphakathini izolo ngakho unduna uthi ufuna umliswa amhlawule izigidi zamadola ezilithumi $10 million Ababili laba baphose bachayana izolo ngemva kokuba umliswa ethe unduna ulisela elantshontsha imali engange $11 million kugatsha lukahulumende olubona ukulungiswa kwemigwaqo olwezinara. Lokho kugcunule kakhulu unduna yena osuke wethusela umliswa esithi uzambulala ngoba evele engumbulali odumileyo olezidumbu eziningi ezingaziwayo phansi. Umliswa yena uphendule wathi uzathela unduna ibhadiza amthene abe yinkabi. Emaphepheni afakiswe emthethwandaba enkantolo lamhlanje unduna uthi umliswa ungcolise igama lakhe eParliamente izolo waqhubeka njalo phandle kwaleli dale ngokutshela intatheli izindaba ukuthi ulisela. Ngokunjalo unduna uthi kumele umlisa ahlambe igama lakhe nge $10 million. Akungaziwa ukuthi udaba lolu luzathethwa nini.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave, bu short wave 4930, 6065, 15460 lagu 13860 kilohertz.
Uzulu weZimbabwe usesole umanyano weSADC kanye loweAfrican Union ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa ngenyanga edluleyo. Inhlanganiso zombili zihlangene kwele Ethiopia ngempela viki zaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolweDRC. Embikweni owethulwe izolo iSADC lenhlanganiso zeZimbabwe ezizimeleyo isithi yizo ezabangela udlakela lwaqhamuka ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwakuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi eZCTU. Ithi njalo inhlanganiso lezi zisebenzelane ndawonye lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki ngenjongo yokugenqula uhulumende weZANU-PF. Kodwa lumanyano awuzange ulokuthe udaba lokubulawa kwabantu abafika phose amachumi amabili, ukuchaywa kwamakhulu lokudujulwa kwabaningi ngamasotsha lamapholisa lokudlengulwa kwabesifazane. Umanyano we-African Union lawo walandiselwa okwenzakala eZimbabwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kawuzange uveze insolo ngokuhlukuluzwa kukaZulu. Iningi belikhangelele ukuthi inhlanganiso zombili zisole ucuku lukahulumende njalo zimkhuthaze ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Umthetho weSADC, umthetho weAU, umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe. Ngakho ke abantu abakukhulumayo lokho abeSADC bayalahleka kakhulu, bathiya iqiniso njengoba linjalo. Yebo, kuhamba kufanelanga kube lo muntu ongakuka ukuthi xa usuthukuthele ngohulumende ubusungena koNdlovu uthisha isitolo sakhe, uthatha impahla zakhe, ungene koDube uthatha impahla zakhe, uthisha isitolo sakhe. Lobuyana yibugele obungafanelanga vele benzeke, bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu beZimbabwe okulwela amalungelo akho. Umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe, umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho. Ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane, antshontshele umakhelwane.
Nxa sikhangela umbiko weSADC lo, ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana beZimbabwe?
Ububi beSADC ukuthi kubele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi Liberation Movement. Inhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-Africa City, iSouthern Africa. Ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume kuSADC. Ikhuluma iqiniso njengoba linjalo iyakhele phezu kwalo. Isikhalazo esikhulu iSADC engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube bebesenzani akukho emthethweni. Kwabuya kwabotshwa lalabo abaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni. Ngokusho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni, ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo, kodwa laba abafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasotsha lamapholisa benze okubi. Ngakho-ke iSADC nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo, ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyito esemthethweni akungabi lomuntu owebela omunye, kungabi lomuntu otshisayo othisa isitolo somunye. Kodwa phezu kwakho konke lokho, amasotsha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu, ahloniphe impilo yabantu, aphathe kahle abantu. Yiyo into edingakala kuSADC, ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo, ingasakhulumanga kanjalo, akula nto ezaqonda kusiya phambili, iyabe ingasahlonipheki, ayikhuze ngendlela efaneleyo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazo obexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
yebo 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 mthwakazi omuhle mina ngumaigobe umsakazi westudio 7 ngithanda ukulinxusa kuhlelo labasakhulayo olwe 3 connection ngo 8 ntambama namhla kuhlelo siqoxa labatsha abasebenza imisebenzi etshiyeneyo njalo abalamankampani endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe kulabanye abafisa ukuletha amankampani abo kwele Zimbabwe bele njongo hatshi yokwenza imali kuphela kodwa befisa ukuthuthukisa uZulu elizweni lina lithini ngalokho Zulu kandaba ngenani kuhlelo abafisa ukungena kuhlelo sithumelane umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318 asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMaigobe ngo 8 p.m. bye bye
ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iqembu labalwisana lohulumende wele Afghanistan labe sithaliban selazise ngequla lalo elilamalunga alichumilane 14 elizamela kunkulumo zokukhumisana umlotha elizahlangana lesithunywa semelika US Special Envoy Zalmay Khalilzad Amapolisa kwele Myanmar acine esebenzisa imbhobho ekhafula inhlamvu zerabha ukuchitha amaqhuku abantu abakade betshengisela besola ukufakwa kwesibazwa somfanekiso kamuyi uGeneral Aung San Suu Kyi womkhokheli kahulumende webutho okhona kathesi. Sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abanini bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokijini ikakhulu kobulawayo yibo abathole nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zachiswa. Isakhamuzi zakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho kwagqekezwa khona emalokitshini bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo. Bantu kulungisa baphinde basokhe bafake impahla yinto enzima ebathwalise nzima leyo etshengisela ulunya esilalo lukahulumende lobusayo eZimbabwe ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende nguye owayephuma amasotsha labemilitary intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu basebeluthake kudilize laba babevela kuhulumende yikho ke abanikazi bezitolo behluleka ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo sizwe uminister of industry and commerce esithi yena uzabancedisa kule fund ethile ukuthi bancedise sishisa kube yinto eyenzakala ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo benelise ukuthenga bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sebandla leZANU PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lalelo sibili bengisebenza kwenye isayithi lapho engisebenza khona njengoba nje ngikubhizinisi ewakha amasivu wethu nje athethileyo i-water reticulation, sewer reticulation and stuff like that. So ngosuku lwangonalonalo olodlame bakhona abanye ababuyayo ukuthi bazotshontsha into ezingamafoshoro amapiki lokunye esikusebenzisayo esingathi nesingizi bathi ngama-stop cops izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukoleta ezindlini zabantu namasuwa komiti nxa ukoleta amasuwa ilenzako bathole into eziningi ezinjalo.
Abameli bedale lephalamende abebandla le-MDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapholisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo aqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha achiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. Umoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla leMDC lihlawule abaqekezelwayo.
Ye, into ekhona ikuthi khona uhulumende wangikhona uvele kafuni lakuzwa indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna iMDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi iMDC ihlawule mina, mina ngiyini iMDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa siphila. Icala livele kalilobi. Iyavuka indaba abantu laba balama dockets avula ama dockets akhona nami ngiyabazi so hayi kuzakusa kusese busuku kathesi
kodwa uchuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abaqekezelwayo
kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha kobulawayo through uminista wefinance uprofessor Mthuli Ncube yezawa nokuqhubeka nje malanga ngadlule kungani uhulumende ikhona izamazamo ubayenze ubana asiphathise osomagrimisa kanje ngathi abalahlekela izinto abanye balahlekela ngokukhulu izinto zabo lapha ngabanye bachiselwa nokuthiselwa izakhiwo zabo so kuyabe kuthiyana khonapha so uhulumende ngani uyazama ukufuna ukuthi angenele
lanxa kungakaveli sobala ukuthi ilizwe lalahlekelwa imalini ngodlakelwa olwabangelwa ikutshengisela ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili. Ndike isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izibotshwa eziyisificamunwemunye ezetheswa icala lokuthumba impahla ngesikhathi sokutshengisela zimiswe phambi kwedale likamantshi kobulawayo lamhlanje. Amalunga ekomiti ebona ngentuthuko yombuso yezabelo edale lephalamende akhuthaza umanisipala wedolobho leGwanda ukuthi asebenzelane lezakhamizi ukuzitholisa amanzi. Seludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Ongakathesisa lani ku Live Talk.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.